I-Pollard vele iyasebenza, isebenza ezintweni ezingu-two. One, ukwenzela ukuthi abantu nxa sebeqedile ukugijima kuma-elections, babe lethuba lokuhlala phansi, behlalisana phansi, bebonisana ukuthi mina lami ngangigijima ngiyi-president, lami bengilombono wokuthi kweze economy ngizayenza so, kweze health ngizayenza so. Abantu bahlale ndawonye babonisane, bakhulumisane ngengqubela phambili yelizwe lapho, ukwenzela ukuthi impilo yabantu makhaza ibe ngcono kwelakithi. I-Pollard mina ngiyayinqoma, ngiyabatshayela ihlombe amadoda labo mama kade beku-Pollard, ngoba batshengisela i-maturity in politics. Batshengisela ukuthi they can do politics of tolerance. This politics of toxicity ayisisi ndawo. So mina hayi, laba bathi imali iyaphela ekabani, kade nje sayenza ama-elections kusetshenziswa izimali. Vele ipolitika isebenza ngezimali.
Kambe kungenziwani njengoba abanye bephika impumela yokhetho?
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba lezinto ezizatshintsha. Kathi-ke ngoma ndiyo ngesishona, okwakhethwa ngabantu yikho esesiphatheke lakho khathesi. Kuma-local authorities izibi ezingabuthwanga, impompo ezingelamanzi, idorobha elinjengegweru elingelama-traffic lights, yikho esakukhethayo thina isizwe. So asihlaleni lakho khona lokho esikukhethileyo. Ukunational ukhulumile ezomnotho, ngoma ndiyo yikho okwakhethwa ngabantu abaphuma bahamba bayavota mhla ka-23 August. Singahlala silokhu esitshela abantu ukuthi kuzatshintsha. Yesizatshelisa dakhe, akula legal basis eyokuthi khona nxa abantu bengazwisisani lempumela yokhetho kuzangena uzwani bani ubaba we-next door abuya yenze lokhu lalokhuya. Lapha kule mithetho andibana laba babesola ama-results bebelawo sibili, bayakwazi ukuthi kuhanjwa ngaphi. Kuyahanjwa emadaleni, kuyahanjwa, kuyavulwa imethiriyo ye-election, kubalwe njalo. Manje nxa umuntu engahambi ubuseatshona uthembisa abantu ukuthi anzidongiri chaphinda nepaburi retsono. Ama-politicians mele sichiyane lo mkhuba wokuqambela abantu amanga. I-election seyabuya, seyadlula, abawinileyo baqanjiwe. So kathesi kumele sikhangele phambili laba abangaphumelelanga umsebenzi nangu ukuthi-ke likhangele lihlolisisa linika amacebo kulaba abawinileyo, libone ukuthi ilizwe liyaphambili. Lokhu kuba lokhe 5 years sikhuluma ngama-elections, singene kwamanye 5 years, hayi kutshengisela ukungaxoxeki kwabantu beZimbabwe, especially ama-political leaders. Ngamatsotsi bafuna ukuba lokhe bedlala le ngqondo zabantu. Khawulani, yekelani umqhuba onjalo, kelanini abantu iqiniso. Sagijima, sadliwa, kwangena uzibanibani, finish. Sokwenziwe, abawinayo bawinile, sokuyiwa phambili kwele Zimbabwe.